Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhla ka 21 kwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulandela ukuphiwa imvumo yokutshengisela ephiwe ibandla le-MDCT ngumthethwandaba, izakhamizi zakoBulawayo sezikhangelele olusihlanu oluzayo.
Engikunanzelelayo kodwa ukuthi mhlawumbe ukutshengisela lokhu kungaphazamiswa ukuthi kungaphansi kwebandla lezobusazwe elilodwa.
Abalimi bakhala ngokungaphiwa izikwelede zokusebenzisa ngamabhanga. Kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane namhlanje sixoxa ngodaba lwabesifazane abathenjiswa umsebenzi emazweni kodwa bethi befika baphathwe njengezigqili.
Bathi kulabanye abasweleyo kusabagcina kuma-underground abathela bevalele ezindlini besenzisa imisebenzi etshiyeneyo bengabhadali bengaphiwa eni mhlawulo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulandela ukuphiwa imvumo yokutshengisela okuphiwe ibandla le-MDCT ngumthethwandaba, izakhamizi zakoBulawayo sezikhangelele olwesihlanu oluzayo ngabomvu. Amapholisa abethe ukutshengisela lokhu okuzenzelwa koBulawayo kungaqhubekeli phambili ngoba izandla zabo ziyabe zigcwele, kodwa umthethwandaba wathi hatshi ibandla leli lilelungelo lokutshengisela ngeviki ezayo ngolwesihlanu. Injongo yokutshengisela lokhu yikunyamalala kwemali yamadayimana engaba yi-15 billion dollars, ukuswelakala kwemisebenzi, lokonokala komnotho welizwe. Kodwa kuzaphathisana ukutshengisela lokhu. Lo ngumbuzo esiwethulele ingcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Nhlanhla Dube.
Kodwa sisiya ngembiko esiyitholayo ukuthi amapholisa athe esiyalile ukuthi aphe imvumo yokuthi ukutshengisa lokhu kwenzakale, abe-MDCT bayedinga imbono yenkantolo. Kwase kuthiwa amapholisa ayenze into engekho emthethweni, kungakho nje lokho kutshengisela kumele kwenzakale. Kumele ngaleyo ndlela sikubone kuyinto engenzakala. Kodwa mphosi seZimbabwe, okungumthetho lokwenzakalayo kungagcina kuyizinto ezingafaniyo. Sesizalinda sibone sokwenzakele.
Yona injongo yokutshengisela njalo lezi fiso zalabo abafuna ukutshengisela, ubona ngani kuyamukelwa yini nguZulu wonke?
Udubo olungaba khona ikuthi nxa ukhangela isimo esiphakathi kwelizwe kakhesi, ngokuswelakala kwemisebenzi, ukuswelakala kwemali, ukuswelakala kwempilo nje epha abantu idlabuzani lekukhangelela ukuthi ikusasa yabo labantu ababo ingabe iyikusasa elesithembiso, yinto eyenza abantu abaningi bakhonone. Ukusukhangela ukuthi ubugwelegwele ngesilungu abathi yi-corruption sokufike emqokeni emqongweni wophahla welizwe, unanzelele njalo ukuthi ngemva kokukhuluma kwamongameli welizwe ukuthi kule 15 billion engabonakali ukuthi yayingena esambeni sikabani eyayivela ekugejweni kwama-diamonds, ukhangele ama-contraha awamathenda ayenzakalayo kubozesa lendaweni ezinjalo, uzananzelela ukuthi uZulu wonke uphatheke ngokuthi isimo selizwe kathesi kasisasihle, akasakhwabithi, njalo uZulu akasela kwesaba okuya ngaphi ukuthi akhonone. Engikunanzelelayo kodwa ukuthi mhlawumbe ukutshengisela lokhu kungaphazamiswa ukuthi kungaphansi kwebandla lezobusazwe elilodwa, ikanti uZulu mhlawumbe ubekhangelela ukuthi kumanyane nje kunguZulu abantu babe lelizwi abalikhuphayo ukwenzela ukuthi labo abababusayo lohulumende bananzelele ukuthi uZulu kasathokozeleli indlela into ezenziwa ngayo. Ngibone ngani mhlawumbe ukuba ngaphansi kwebandla elilodwa yikho okungaphazamisa mhlawumbe ukuthengiselela, kodwa njengoba kobulawayo kuyinziki ye-MDCT mhlawumbe lokho kuzakwenza ukuthi benelise ukuqoqa abantu abaningi ukuthi bangene ezitaladini batshengisele.
Hello-ke ngumnumzana Nhlanhla Dube, ingcwethi yecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kulandela ukwabela uZulu umhlabathi nguhulumende ngomnyaka ka-2000, ilizwe selingelihlala lilendlala ngoba isivuno sesiphansi. Abalimi bathi abaphiwa izikwelede ngamabhanga okuza kwenza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili lihlale lilendlala. Sixoxe lomunye umlimi umnumzana Themba Dlodlo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abalimi abaningi sonke nje abalimi singathi ngoba ungeke walima ngemali ephuma esikhwameni, so kwakuthandwe uhambe ebhanga ebank uye kweboleka imali bese besithi wena silethe incwadi zakho ezitshengisela ukuthi iplazi leli ngelakho okuthiwa ngama-title deed ukwenzela ukuthi khona imali leyo umuntu sehluleke ukuyibhadala balakho ukulithengisa iplazi bathatha imali yayo. Khathesi amaplazi njengoba amaphepha wona lana ama-title deeds amabhenki awasawathathi ngoba sekulo mthetho ukuthi umhlaba sungokahulumende, uhulumende ngesonika abantu umhlaba. La maplazi wona lesasilawo esawathengayo thina asilaqiniso lokuthi kumi njani, kodwa la esawanikwayo lakho asilaqiniso ngoba kwesi sikhathi wawuzobethi baza kuthathela ngoba ngitho kubhaliwe ukuthi khona uhulumende angabe uthathela iplazi vele nxa efuna. So akulaqiniso ukuthi kumiwe ngaphi, akulabhenki ezavuma ukuthi ikuboleka imali futhi ngoba ule plazi ngoba ama-title deeds kasilawo ilo dubo olukhona.
Manje abalimi benza njani umuntu engelamali kakhulu nxa sikhangela ukuthi uyabe uphiwe iplazi elilama-hectares amaningi?
Akuleni into ongayenza ngaphandle kokuthi nje kumelele ukuthi kumbe khonokho okulimayo kulokhu sithi ungatholi imali nxa yokuthi unike umvuzo uyigcine uzame ukuthenga ezinye izinto nje ezincane uqalise phansi mbijane kuyakuthatha 10-20 years ukuze ume kuhle lakho nxa ukuyikuthi wenza iprofit. Antsho khona phakathi eseZimbabwe imali iyashota, akulamsebenzi, abantu abathengi. Sasikudala sasilima izinto ezinjengamakhabithi, amatamatisi, sesayekela ngenxa yokuthi iprice yakhona etholakalayo incane kakhulu, abantu abalamali. Umuntu sesidla itamatisi 1 endaweni yokuthi atshebise abantwana ngamatamatisi amaningi, imibhida eminingi, konke isitshebo sikube khona, but ngenxa yokuthi akula mali nxa engela abantwana abasebenza eGoli ngakala mali azayithola umuntu omdala ekhona utafita abantwana. So imali iyahlupha kakhulu eZimbabwe. Kulezi nsuku emabhenki khona kumele uthwela kuthiwa uthatha maximum $200. Kwesi sikhathi uthola abantu belayinile ebhenki kuthiwa akula mali, simelele laba abadepositayo khona eyakuthi ngaba khona sizanikwa-ke, but abadepositayo balutshwana abasebenzi abantu.
Wona ama-title deeds nxa ungumuntu ozithengeleyo iplazi lakho awungeke wasebenzisa na ukudinga isikwelete?
Hayi, silawo silo ama-title deeds amaplazi. Njengoba la ngikhuluma amanye amaplazi sawanikwa sisengezelelwa nje ngenxa yokuthi kwakuveliswa lo mthetho wokuthi kuthathwa amaplazi, but amanye sawathenga kudala thina. Silawo ama-title deeds asihlezi ezindlini, akula nto abayenzayo. Asingeke ungeke wahambe uye ebhenki ukuthi ufuna imali ngawo ngoba amabhanki ayasaba ukuthi iplazi wale lengxeke ungalithathelwa kusasa. So lingathathwa phela lisela okuthiwa i-value, liyathengiselwa abantu nxa usulithathele wena ulesikwelede kuko khonaphana.
Bona labo abaphiwayo amaplazi asethi waliphiwa iplazi, ulakho yini ukuthi udinge imali nxa ufuna ukulima?
Angikholwa uyayidinga ngaphi ngaphandle kokuthi usebenza uhole leyo mali yakho eholileyo uyifake khona emasimini khonapho xa ufuna ukulima. Ngoba siqiniswa kula bhenki engakweboleka imali kuleli lizwe, akula. Bangathi bayakweboleka imali interest yakhona inkulu kakhulu, futhi yabona i-interest yakhona inkulu kakhulu ukuthi khona uyabe ususebenzela ibhenki yona leyo.
Manje nxa sikhangele uhlelo lonalolo lukahulumende olokwaba umhlabathi, singathi thina okwehlulayo ukuthi kulinywe ukudla okweneleyo kungakuyimali yona leyo na?
kokumele sibe lama tractor sikwazi ukulima njengakade izindlobana ama plazet mancana ngitho ukuthi sesingalima sihlanyele evini amabele azadliwa zinkomo azadliwa ngabantu sihlanyele umumbu wabantu sihlanyele lotshani benkomo sengezelele amadlelo enkomo zethu but akwenzeki khonoko kade sihlezi nje sikhangele umelele ukuthi ungathengisa lezinkomo inkomo inkomo phela zithengiswa kanye ngomnyaka
aloke ngumnumzana Themba Dlodlo umlimi besixoxa laye ecingweni ekobulawayo Izakhamizi zedethe zithi sezivune izilimo emasimini zingakavuthwa ngoba sezithwele nzima ngenyamazana zendle ezonayo emasimini. Sixoxele sinye isakhamuzi umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe kwenzakala kulumango.
So far kade kushupha inyamazana indlovu yona lezi ende njengoba ukwazi ukuthi sihlala duzane ne-Wangi National Parks izulwane lazo ziyakhe zihambihambe duzane nemizi la ende sabe lokho sihlala evalweni ngenxa yokuthi some other time last year salahlekelwa lo mthwana ethiwe ku-NXT ukuthi ecela umatshisa definitely wase watshaya le silwane khonapho khonapho wahle wafa so we are very concerned ukuthi ukuhlala kwethu duzane le nyamazana lokhu heyi asihlali kuhle
khona emasimini kunjani sizwa kuthiwa abanye bagcine sebevuna khona kungakavuthwa
ya bagcine sebevuna kungakavuthwa ngenxa yokuthi uyazi esisikhathi even ungatshaya amagaba njani indlovu nxa sifuna ukufohla vele iyafohla even ungawukhona ngakho lako futhi abanye labana bayese babengalimanga kakhulu emasimini abo bayekhela lazo iy'nkomo ziyenza njani amen zingena so people were forced ukuthi ezinye izinto sesegreen bezikhuphe emasimini I think ngikhuluma so namhlanje angiboni ukuthi kusasa kulo muntu uyabe eseselelo lutho lusemasimini I think bazama ukukhipha khonge namhlanje ngenxa yakhonoko ukuthi inyamazana zeganga lazo ziyahlupha inkomo abantu bayaziyekhela zingena emasimini abanye
Hello ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedethe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le edethe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sihlaziya udaba lwabesifazana abathenjiswa imisebenzi elizweni leKuwait kodwa befike bephathwe njengezigqili kulelo lizwe. Sixoxa lo nkosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo Central edalele parliament. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Udaba lolo olwabesifazana abazi. Kulemishansha baya eKuwait. Kukhulunyiwe ePhalamende ngama-members of Parliament kakhulu abangomama bekhuluma beyi-women caucus. Bamuva ne-motion engingathi bakufake nakuma order paper ukuthi bakuxoxe ngakho. Wonke umuntu eParliament angenele udaba lolo bakhulume ngakho. Kodwa mina lapha ngiyakhuluma ngombono wami mina ngingu-Dorcas Sibanda ngimelele iBulawayo Central Constituency. Bukazili la. Kulezi zathu ezenze labo bantwana bavule ngoba thina siyazi ukuthi vele homisefu ngesilungu. Kodwa kube lezi zathu ezibenza baphumela izweni besiye phandle kwamanye amazwe besiyodinga esingathi ngama-greener pastures kwamanye amazwe. Uhulumende ngomlando wakhe ukuthi akhangele udaba lolu yena njenge-government. Acubunule indaba leyi amake sure ukuthi abantwana bona ababahambayo ngale babuya back ekhaya. Siyakwazi ukuthi abanye babuyile yini but kulabanye abaseleyo kuhlaba gcina kuma underground abathona bevalele ezindlini besenzisa imisebenzi etshiyeneyo bengabhadali bengaphiwa emi mhlawulo uhulumende le embassy yakhona ngale eKuwait kababona ukuthi bathenga ama-etiquette into badinga indlela yokuthi bathole imali bagadise abantwana bonabo bephenduke eZimbabwe la njalo nxa besenza njalo bakhangele ukuthi kati vele abantwana bonabo besuka lapha babesuka lapha bencediswa ngubani kwakuhambe njani bahanjiswa ngubani kwathiwani nxa kuyikuthi kakwenzwanga ngendlela eqondileyo ena lowo wakwenzayo kumele ajeziswe xa sikhangela kakhulu izikhathi eziningi abantwana bayaphuma khonapho sababona ye babe besiyegoli abanye besiyebhotola abanye besiyezambile besiyemagomi la asedude izikhathi eziningi abantwana babe bedinga imisebenzi umlando kahulumende njalo yona leyo ukuthi i-million jobs le ayikhulumayo ukuthi sine million jobs i-million jobs ye ikhulume ukuthi izatholakala eKuwait i-million jobs yathiwa okwathiwa izatholakala egoli imisebenzi kahulumende umlando kahulumende nalowo ukuthi kube le misebenzi kwenzela ukuthi abantwana bengahlupheki ndokukhangela kakhulu izikhathi eziningi kusiba le ndaba ezinjalo kuhlupheka kakhulu abantwana abangamankazana kuhlupheka kakhulu omama nabezimuli abaseleyo khathesi nxa bethize izindaba zonezo babambele amathumbu ezanje
ye
kodwaurhulumende kaboni imizamo ekadinge lawo ma-thousands agadise abantwana bephenduke la
kodwa lawo amantombazana labesifazana singabaxwayisa sithini ngalolu daba ukuthi bengazizwa bebizwa ukuthi bebuye kulo msebenzi kumele besukumele phezulu yini
kubabili nxa sikhuluma nge-poverty sikhuluma ngokuthi akula lutho elizweni abantu abalamisebenzi ukuze uhlale endlini kuyafunakala ukudla kufunakala irenti kufunakala ukuthi ugqoke kuyizikhathi eziningi abantu becina bephaphatheka bephuma nje elizweni bedinga ukungabasiza kunormal khonoko ukuthi abantwana bengezwa kuthiwa kule misebenzi ngabe bayagijima bedinga imisebenzi ngoba lapho elizweni akula msebenzi laba baqeda u-form four baqedele ukuthi bethengise ama-gift card kumbe beqedele ukuthi bethengise amabhanana babhala u-form six batshona behlezi ezinjini bevele eyunivesithi batshona behlezi ezinjini behlala emabrijini beqocula ngalizeliyetshona kunxabesiza umsebenzi thambele siyakwazi abantu bezimbabwe basebenza nje abantu bezimbabwe they are hard workers kunxabesiza umsebenzi bayaphuma begijini besiyedinga imisebenzi
kule minye yini imizamo eliyenzayo ngalolu daba njengamalunga edalela ephalamende kumbe njenge-women's caucus
udaba lolu sizaqhubeka siyaphambili siyayibisela imotion back ku-order paper sizakhuluma ngalo udaba lolu sibe lama-resolutions engingeke siwakhulume khathesi kodwa akhona ama-resolutions esizakhuluma thina njenge-women's caucus sivumelane ukwenzela ukuthi abantwana basiza kahle asisoze siphonge ukuthula kasisoze sikuyekele nje kuphela kunjalo hhayi lathi sizake sime lathi sisirunge ngabomama abamelele omama amalungelo abomama kuze kulunge
hhayi kuyezwakala sibongile ukuxoxa lawe kuhlela
hayi ngiyabonga
balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo Central edalela eParliamente asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
hayi siyabonga ke sithandekile ubelela ngelihle njalo sitsheleke labalaleli ukubana lilalele uhlelo lunye kuvikezayo kathi kasavuma ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singake ihlukani ke sikhangele ebezikhokhela kulandela ukuphiwa imvumo yokutshengisela okuphiwe ibandla le-MDCT ngumthethwandaba izakhamizi zakobulawayo sezikhangelele olwesihlanu oluzayo ngabomvu abalimi bakhala ngokungaphiwa izikwelede zokusebenzisa ngamabhanga kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane lamhlanje sizwe udaba lwabesifazane abathenjiswa umsebenzi emazweni afana labo-Kuwait kodwa bagcine sebephathwa njengezigqili silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami ngu-Chris Gande ngisithi lilale
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.